abasakhulayo laba bathi bahlezi betshaywa njalo behlukuluzwa libutho kanye lamapholisa lapho befuna ukungena ezidalodeni betshengisele ngenzibo ababhekene lazo empilweni. Laloba isekelo sombuso sivumela uzulu ukubuthana tshengisele lapho ekhathazekile. Osakhulayo uSandra Ndlovu ongunobhala jikelele wabatsha obanokulinganiswa kwamathuba bomama labo baba kubandla le-MDC uthi uhulumende uncindezela amalungelo oluntu.
Isincedisa njalo sifundisa ukubana sikwanise ukuhlala sonke sisemphakathini sihlale sizokuthula sikazise singabaqhubekeli phambili ukuthi uhlelo lelu besingafuni ukulenzela la uhlelo lelu besifuna ukufaka esidini sisenzela ukuthi noyehluleka ufika la nomama oshaya indoda esendlini nobaba orepha umntanake esendlini ebekwazi ukuthi uyenza into embi but kungasenani lanta yazi ukuthi izame njani.
Amazwi acacizelelwe nguPhilip Mpofu kodwa uhulumende nguye ohamba phambili ngokuqhuba udlame emphakathini.
Violence evumelileyo whatever case into kumele singene kiyo njengentsha ngikudlwengulwa ne-violence eyenzwa nguhulumende ukuthi bakhweze impuphu ngokuthanda kwabo.
Unkosikazi Nephi Moyo ungukhansila kawa-2 edolobheni leGwanda ukuthaza abatsha ukuthi bamele amalungelo abo.
Uhulumende wayisho kunecala kithi. Mina ngikunecala kithi thina njengabantu bange-MDC. Kuyasiyalela ukuyenza noma yini esiyifunayo. Yiwo amalungelo ethu okumele sibe ngawona leyo kodwa kubhizi kuyasiadinga amahle nansi isikhathi. Okumele sibuze nalezo i-16 days kumele sisukume sithathe amalungelo ethu sihambelana.
Kudaba lodlame oluqhutshwa ezindlini. Unkosikazi noMathemba Ndlovu ongumsekeli wenkokheli ye-MDC edalele ephalamende uveze ukukhathazeka ngenani lamantombazana ayendiswa emancane.
Emasouth izinto zama-child marriages zigcwele ngapha ngeke kwazi kona lokho iprovensi yethu isi-highest yiyo esedulula amaprovinces wonke ezimbabwe ngendaba zama-early child marriages. Nxa uthethe umntwana asinadaba lokuthi umlobole ngemalini esikole under-18 ulecala.
Izansi emandebeleni ngeyinye yezabelo esihamba phambili ngenani labesifazane elidlwengulwayo njalo umgcini isihlalo wabatsha kulesi sabelo uMnumzana Edgar Ncube ukhuthaza abatsha ukuthi bangathandabuzi ukuyabika lapho bethe bahlukuluzwa.
Uthi kulilungelo lomuntu ukuthi amele lokho akwazi ukuthi kumlungele. Singaze sathatha ukwesaba sicathe ngaphansi kwakho. Sesaba ukukhuluma. Ngifuna ukushiya imeseji encane yokuthi sukuma ukhulume. Tshisa mpamashisa.
Lo mkhankaso oqale ngoMvulo mhlaka 25 Lwezi uzaqhubeka kuze kuyofika mhlaka 10 Mpalakazi. Lona akaqhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Standard Kenneth Rep. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.